kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replacing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi ke bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze ke babile ke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwanise ke ukuhambisa ke imitshina yawo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS ama-spares ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphile ke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje i-market ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okutshiwo i-market.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akho uhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokuyana kwenza ke babe le-access ke emalini, yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Nxa sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama-projects abo, ngaba ngama-projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kwezepolitiki. Sibonile ama-projects ke okuyemgwaqo, ama-projects ekuyembi okuyemba emgodi, ama-projects athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama-projects ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama-farmers nje aprinte nje imali abanike ama-farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze phela akwanise ke ukuyenza ngesilungu sithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiyo ezabulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.